kulusizi masabezulu ukuthi into yombhuqazwe igugurawundi abantu sebethatha njengomdlalo. Thina silandela iconstitution yeZimbabwe usection 251 ikhuluma ngokubumba iNational Peace and Reconciliation Commission. Abantu bangafunda ichapter yonale bazabona ukuthi ngobani abantu abaphiwa umlando woku khumisana umlotha lokukhuluma ngezinto zombhuqazwe lokuthi abantu bangahamba njani besiya phambili. Sengimangala thina abe Post Independent Survivor Trust ukuthi uhulumende kababa uMnangagwa sekhupha amandla aphiwa iNational Peace and Reconciliation Commission seyiphizinduna. Izinduna labo ngama-victims, ngabantu abafelwa ngabantu. Yikho ke siyamangala ukuthi bonaba abantu abahlutshwa igugurawundi yibo sebekuthiwa bacubungule. Bazacubungula njani labo bangabantu abangama-victims? Sibona ngani uhulumende uqatshwa ngomunye ngoba iconstitution ithe iNational Peace and Reconciliation Commission 10 years ayikasebenzi ngisho. Abantu lokhu bebuzwa bephiwa lokhu besenza lokhu, thina beBoth Independent Survivor Trust sibona ngani ngamandlwane ukuthi izinduna zibambe izinto ezingaka lapho kwakubulawa khona abantu. Lokhu yokuthiwa yi-criminal justice. Abantu ababulalana khona akungeni nduna, kungena ezomthetho ukucubungula ukuthi ngobani abenza lokhu bekwenzelayo. Kodwa kathesi abantu bethethe isikhathi isikhathi bedlala isinjonjo kuthiwa kuyakhulunywa. Kukhulunywa lobani? Bangaze bakubone ukuthi abantu babulawa ngubani, baza kuhambisa yini entabeni besazi ukuthi intaba yiyo eyayibulala abantu.
Manje baba Mafa lithini ngalokho?
Singabona ukuthi iNational Peace and Reconciliation Commission injongo yayo ngesikhiwa ku 252A B lo A lo B to ensure post conflict justice, healing and reconciliation. Ukukhangela ukuhluphana lokungazwani kwabantu kwenzakala ukuthi kube lokuthula njalo abantu bazuze amalungelo abo ngaphambilini kokucubungula bazuze ukuthiwa i-truth, hearing and justice. B, it is to develop and implement programs to promote national healing, unity and cohesion in Zimbabwe and peaceful resolution to disputes. Kuthiwa abantu kona beza kwenza ama-program okuthi baphole inhliziyo zabo lamanxeba. Kodwa phela kwenzakali kathesi abantu bayacatsha, abanye bayabulawa, abanye bayathotshwa, abanye benziwa konke lokho. Siyawubonela ama-election. Lakathesi kulama-by-election abantu ababulawa khona, abatshawa khona. Akulandelwa ngitsho lapho. Okokugcina ngifuna ukubala usiye. It is to develop programs to ensure that persons subjected to persecution, torture, and other forms of abuse receive rehabilitative treatment and support. Kuzo balama programs afanele bonke laba bantu babe hlukumezwa bebothela mahala abanye bebulawa benzelwe ukuthi bancediswe ukuthi bengabantu njengabantu wenzela ukuthi ukwesaba nokuphupha kabi kuphele abantu bahlalisane.